Ninyaka yonke inhlanganiso yesibanye Cultural Society iqoqa ilanga lomcimbi wokunanza amasiko esintu ovame ukungenwa liningi eliphuma kule mandebeleni elisebenza kule Botswana. Eminyakeni izizalwane zemandebeleni ezigoqela induna, inhlanhla yamangwe Njiweni wenthabazinduna, ingcitshi kwezembali umnumzana Phathiswa Nyathi, abake badlalela iqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu, uBerry Daka kanye loPeter Ndlovu sebeke bahlonitshwa kumcimbi lo. Umgcinihlalo wesibanye Cultural Society umnumzana Sifas Chuma uthi lo nyaka baza ngendlela etshiyeneyo. Uthi abantu bakhululekile ukuthi banxuse abazali babo baseZimbabwe ukuthi babe khona emcimbini lo wona ozakwenzelwa eHabroni ngoLwezi.
We are looking at ukuthi nxa kuhambe kuhle, we are not expecting abazali abangaba less than 100.
Uthuma uthi induna ivela ezigabeni ezithiyeneyo zemandebeleni zizabe zikhona ukuze zizokhuluma ngamasiko. Lo nyaka uthi kuzanxuswa amanye amaqembu amasiko aphakathi kwele Botswana ukuthi kuzofundiswana okuthiyeneyo ngezamasiko. Ugcizelele ukuthi uqakathekile ukuthi abantu babekwazi ukuthi isibanye Cultural Society asiyo inhlanganiso yezombusazwe kodwa edinga ukuvuselela amasiko nje.
Eyethu inhlanganiso sikhangelele ukuvuselela amasiko njengoba nje sisemzini nalabantwana bengakhulumi lwabo, yikho esikukhangelele kakhulu.
Uqhubeke ethi bakhona abazahlonishwa abadabuka emandebeleni abagoqela owayengumdlali weqembu lengugwe le-Highlanders uPeter Ndlovu. Njalo uthi inhlanganiso yesibanye izaphathisa omunye umfundi ongena ekolitshini le-National University of Science and Technology bembhatalele imali yesikolo.
One boy esesa-identifyile osenas and senze isinqumo ukubana kusaphela inyanga yonale imali i-school fees zakhe sibe sesilungisiwe. Kuyukutshintsha impilo zabantwana abaningi.
AbeZimbabwe abaseBotswana ikakhulu abadabuka eluhlwini lwemandebeleni abafana lenkosazana Emily Dube bayincoma imisebenzi yale nhlanganiso besithi kuqakathekile ukutshengisela lokugcineni amasiko esintu.
Thina abanye sikhathana lekhaya, ngakho kuba lithuba lokuthi sikhumbule amasiko ethu.
Iqembu elidumileyo ele-IASA liyabe lilo elizalolonga abalomcimbi ngomculo lo. Njalo lo nyaka kudimileli kuzabulawa inkomo kuyindlela yokutshengisa ukuthi esintwini kujatshulwa njalo kanjani kumcimbi. Ngingumathi Ngonyawo, endaba ze-Studio 7, eHabron, kwele Botswana.